Ngiyakwamukela lokhu ngoba kuqakathekile ukuthi nxa uZulu weZimbabwe esiyavota avotele into eyazi. Lokhu kuthengisela abantu ingulu besesakena kufunakala okufunakalayo ukuthi umuntu athenge ekwazi ukuthi hayi wo ngithenga into enje. Iqiniso elikhona ukuthi Copac yasuka ebantwini yayabuza abantu ukuthi bafuna ukuthi babuze ngendlela enjani. Bakhuluma abantu izinto ezigqakathekileyo ikakhulu ezigoqela ukuthi bafuna i-devolution of power, yona leyo esesibona isize yangena ngenkani kwisisekelo sombuso esikhona. Ngalokho-ke abantu ukuthi babekwazi ukuthi devolution le iminjani, babekwazi njalo futhi ukuthi amanye ama-section e-constitution la aminjani, ukwenzela ukuthi uZulu wonke weZimbabwe abekwazi ukuthi uyini omunyethweyo. Kodwa phezu kwalokho kufuze futhi abantu bafundiswe ukuthi i-constitution ayisikho okubhalwe phansi kuphela, kwasayinelwana kwavunyelwana kwadlula ephalamende. Okufunekayo yilokhu esithi thina yi-culture of constitutionalism, abantu babe lentshukuntshu lemfundiso yokufunda ukuthi balandele imithetho lesisekelo sombuso abalaso.
Manje pho nxa kuyikuthi uZulu esefundisiwe wabakwazi ukuthi simumetheni, kasoze na aguqule ingqondo ngaso?
I-democracy esilayo lapha kithi mfowethu iyatsho ukuthi umuntu uzazikhethela akufunayo ukuthi umuntu ayenzeni. Kodwa engingakutsho yikuthi angiboni ukuthi uZulu weZimbabwe engavota no kathesi, ngoba isekelo lethu esikhona simumethe izinto eziningi eziyizo abantu abathi bayazifuna ngesikhathi siyabuza ku-outreach program. Kodwa siyazi ukuthi makhona abanye abantu abathola imali ngokukhankasa ukuthi abantu bavote no ngoba kuyimpilo yabo khona lokho, njenge-NCA ekhokhelwa ngudoda Lavo Maduku. Kodwa njengamaZimbabwe isikhathi samadlwane sesiphelile, asisoze sisebenze sibuyele emuva njengalokho esakwenza eminyakeni edlulileyo esavota khona no sisithi ngenxa yokuthi i-constitution yaleyo yayivumela ukuthi umongameli welizwe ahlale okwama-terms amabili awe-5 years times 2 kube yi-10 years. Sacabanga ukuthi hayi bo kutho ukuthi umgabe siyahlala futhi okweminyaka engu-10.